Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-17 lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilizwe lisele lihlengezela kulandela ukuxotshwa umsebenzi okwenziwe amakhansila ambalwa elizweni phose lonke jikelele.
I-leadership ngendlela ebehave ngakhona kukhona esingakutshelwayo from i-recall yakuqala ngolwazi lwami loluncane olukhona ngabe ngempela into ekhulunywa ngobabuchaba ayikho
kodwa amanye amakhansila axotshwa umsebenzi aseqalile ukukhankasa phambilini kokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo mhlazi ku-9.
Yes, sesiqalisile ukukhankasa and into esijabulisa kakhulu yikuthi abantu bempophoma abadala bayavuma and sebelimelelila.
Gambe luzaphetha njani udaba lokuxotshwa kwamalunga edalela ephalamende lamakhansila?
Uchabangu uyasetshenziswa yiZANU-PF. Uchabangu uyasebenzela iproject yeZANU-PF. So uchabangu uzabaxotsha bonke ama-MP nama-councillors e-BBC ne-Senate.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ilizwe lisele lihlengezela kulandela ukuxotshwa umsebenzi okwenziwe amanye njalo amakhansila ambalwa elizweni phose lonke jikelele kulandela isicebiso sikamnumzana Sengezo Chabangu ozithi nguye unobhala jikelele webandla le-CCC. Amanye amakhansila abikwa exotshwe ngesikhathi esemhlanganweni yokulungisisa amadolobho awo. Sixoxele isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngeshwa ke bengingakakhulumi laye unobhala ukuthi ngimbuze ukuthi laba bathi bona bekungamelanga ukuthi baphume ngoba angibazi lokubazi. Sokuthi ngabe umbemephi kulamagama bese ngithi ubani lobani ngoba ngingambuza lowo mbuzo uzombuza ukuthi baphi bese ngiphendula ngithini. Uzokwazi ukuthi lokho engihlala ngikutshela khona. Unfortunately I saw decision yami angikho lalawa ma-decisions mayesenziwa. So angilamagama angazi lokuthi kuphume bani kwasala bani. Sokuthi ngabe akukhona lawo magama then bese ngiyamforwarda ukuthi kulobani bani othize indaba ithini.
Manje kukhona yini okungenziwa ikakhulu kulabo abanye ababe besithi bona kungamelanga basuswe baxotshwe kumakhansili?
Hey msakazi, hayi nami ngilapha ngididekile and ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi kanti kwakhala nyonini ngoba phela i-leadership ngendlela ebehave ngakhona kukhona esingakutshelwayo from i-recall yakuqala msakazi ngolwazi lwami loluncane olukhona ngabe ngempela into ekhulunywa ngobabuchaba ayikho. Angithi ubabuchaba usekhulumile wathi i-leadership ivumelana layo into abayivumelenele njenge-leadership ngempela mangabe into ayikhulumayo kayikho ngolwazi amoluncane bebezogijima baye enkantolo. Ake sithi akuqala ama-recalls abathethe by surprise bezohle bagijime baye enkantolo bethi hey nangumuntu lokhu akukhulumayo thina sinjani asikwazi. Ngisicela ukuthi inkantolo injani ilukhangele oludaba iluxazulule. On the basis of that bese befaka-ke i-interdict. Angithi uyabona ibisiyama yonke lento. Manje angikwazi phela ukubafundisa lezi zinto bengabameli bebaningi kangaka kodwa babamile nje bayayibuka nje yonke lento yenzakala into abayenzayo phela lokho bethi hey zani lokhu. Ubani banifazi abantwana bayaphela. So ayangazi ke msakazi ngiphelele nami ngikhona la ngiyazibuza nje ngiyaziphendula ukuthi ngempela akuseyisikhathi yini ukuthi simkholwe obabuchaba ngumayeda hayi yena le leadership bayavumelana into abayenzayo abaphikisana ngoba phela awuzukungitshela ukuthi even lay case epostponed ngolesithathu yafakwa ngomvulo lozayo akuyona icase yokuthi obabuchaba akuyena unobhala into imposter njengoba behlala betsho kwathini hayi yikhesi yokuthi ba challenge ama recalls uyabona manje awazi phela ukuvela challenge ama recalls because angumphumela wento kanti kumele u challenge yona into le so ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi yi leadership enjani le umzalo njani ongaphelelwa ngabantwana baphele bonke elokho egijima ekhuluma ngale ndathi ayesibhedlela exactly laba bantwana bazothola khona usizo.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla lesiCC. Kodwa amanye amakhansila axotshwa umsebenzi aseqalile ukukhankasa phambilini kokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo mhlazi ku-9. Abaxotshwayo laba bathi balethemba lokunqoba ngoba uZulu ethukuthele ngokuxotshwa kwabo ngumnumzana Sengezo Chabangu. Sixoxe lomunye wamakhansila axotshwayo umnumzana Donaldson Mabutho owempophoma kuward 9.
Sarbonani Zulukandaba mthwakazi omuhle ye ngoka Mabutho okhulumayo ke inkokheli yomzabalaza ye sesiqalisile ukukhankasa ngokhetho luzamhla ka 9 December into esijabulisa kakhulu ukuthi abantu bempophoma bayazi inkokheli zabo abadala bayavuma ende sebelimele ilanga lelo ngoba bazonde baganunwabo ngento eyayenziwa nguChabangu so balindele nje ilanga ukuthi bekhulume befake ke istatement sabo ke ukuthi hayi thina inkokheli zethu siyanjani siyazazi we are very happy siyajabula kakhulu ngosekelo silithola phakathi komuzi wempophoma
njengoba sesike sezwa umnumzana Chabangu esithi yena ulakho ukuya ethwandaba ukulivimba ukuthi likhankase lenelise njalo ukuthi livotelwe lina likuthatha njani lokho
hayi vele uChabangu andiyakwazi ukuthi ngumuntu esithi ligabazi nako sekumeluteke ehlolisiswe sesenguChabangu yena lwana umfowethu esimaziyo yini kumbe vele senguChabangu osobu lomunye umoya esingawuzwisisiyo kodwa hayi sibuyela ke endabeni lamboni elamandla okuthi lokho engakwanisa ukuthi ekwenze ngoba lingakhangela ukuthi last times zami ukuthi sivimbe abantu ukuthi bengangeni njengama double candidate kukhetho oluphelile olusanda kuphela lolu si sahamba lati ekantolo previous election sizama ukuthi simise ukuthi abantu bengancidisi ngetikiti lethu indaba leyo ngiyakwazi ukuthi liyakwazi ukuthi iyahamba njani so ikantolo eyahlala ngaleso sikhathi ke yasethe sithi yipresident nxa ababalayo kumbe amagqwetha abazi ngezomthetho so lokho hayi ngamadlwana uyadlala sibili imbuzi ngazali ingazali khanka lengwe ingahitshwa ngamanzi sibili kuthe nje ilanga seliyamjonela ubhuru wami lo nxa linganandzele into ezenzakala ngayo ye isikhathi sakhe sike saba khona sibili waduma wayenza lokhu lalokhuyana kodwa ke ama citizens ammelele abanikazi benkokheli bamlindele ukuthi bemtshengise mhla ka 9 December ukuthi inkokheli zabo bayazazi so lokho hayi njenge citizen yelizwe uyavunyela ukuthi egabaze nje siye emakhodi esenzayo ngoba tini kantolo yenomination yavuma yamukela amaphephethu ukuthi sincidise ngetikiti lethu le citizens coalition for change ndakulanto ezasimisa kanjalo yena engazame enze hayi kaqhubeke siyobona phambili dophela tobona.
Lo ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ongumunye wamakhansila axotshwa kubandla lesiCC kodwa osancintisa emele impophoma kuward 9. Kunjalo nje amakhansila ayisichiya ngalolunye 9 awedolobho leHarare ngabanye bamakhansila axotshwe ngumnumzana Sengezo Chabangu izolo. Intatheli zindaba eStudio 7 umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Incwadi zokuwazisa amakhansile awe Harare ngokuxotshiswa kwawo ezikhundleni nguChabangu zibikwa zifike ngesikhathi eqhuba umhlangano wokuzama ukulungisa inkinga ezibhekane ledolobho leli zokusabalala komkhuhlane wesihudo secholera. Amakhansile lawa athi kuyadanisa ukuba kungelani lokuba idalele High Court lapha isinqumo sokuba kumise ukuxotshwa kwamalunga lawa udaba lolu luze lwahlulelwe emthethwandaba. Omunye walabo abaxotshiweyo ngukhansila Danford ngathi wore othi
obviously the chairperson for SMS committee. As the chairperson, I'm the one who carries the vision of the committee, and I'm the one who is supposed to implement the policy that I started.
Kodwa isikhulumeli sika Chabangu umnumzana Khalipani Phukeni uthi amalunga lawa axotshiswa kungakwethulwa isinqumo somthethondaba waphezulu owe High Court.
Incwadi ze-recall besezihambile ikubone ama MPs angu-13 ephumile.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza lebandla le-People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi wethesa ibandla le-ZANU PF umlandu wokudlala indima enkulu ekuxotshisweni kwamalunga awe-CCC ezikhundleni.
Uchabangu uyasebenzela iparty ye-ZANU PF. Uchabangu uyasetshenziswa yi-ZANU PF. Uchabangu uyasebenzela i-project ye-ZANU PF. So Uchabangu uzabaxotsha bonke ama MP nama councillors ACCC nesinet ngoba uChabangu uyasetshenziswa yi-ZANU PF. Kufanele athathelwe amanyathelo athile ukuyenzela ukuthi ayeke leyi into ayenzayo yokuxotsha ama councillors nama MP.
Kodwa isikhulumeli se-ZANU PF umnumzana Farai Marapila uthi ibandla lakhe alilani lakho konke okukhulunywayo lona seliqakathekisa ukhetho lokudinga abazathatha izikhundla ezisele zingasela abantu ukuze lengeze inani lamakhansila elilawo elizweni.
ZANU PF, we always relish and look forward to participating in democratic processes like elections, by-elections and so on.
Inani lamakhansila esexotshiwe ezikhundleni elizweni lonke jikelele okugoqela emadolobheni athi Bulawayo, Harare, Mutare, Gweru, Khwekhwe, Maswingo lamanye asefika amachumi phose ayisikhombisa 69 edale lephalamende. UChabangu sexotshisa amalunga angamachumi maphezu kwamane 42. Ukuxotsha kwamalunga lawa ukutsho ukuba kungaphela ukhetho lwama-by-elections kunyanga ezayo mhlaka 9 Mbalakazi. Ilizwe lizakuba lolunye ukhetho kumnyaka ozayo. Ukusenjani abantu baqhubeka bebuthene esililweni sikamuye umnumzana Tafumane Masaya owayelilunga le-CCC othunjwe wabulawa ngempela viki edluleyo. Abemuli labebandla lakhe ele-CCC bathi basamelele impumela yokuhlolwa kwesidumbu ukuba kwazakale ukuthi ubulewe yini i-post-mortem okumele yenziwe zingcitshi ezizimeleyo athi ezikahulumende andubana kuqalise amalungiselelo womngcwabo yona eqale ukwenziwa namhlanje. Umnumzana Tafumane Masaya uthunjwe ngomgqibelo ngabantu abangaziwayo abanakekelwa ukuba ngabacuphi abasebenza nsitha esemkhankasweni wokudingela ibandla lakhe usekelo ukhetho lwama-by-elections emzini wetafara mavuku lapho akade ehlala khona. Okolunye udaba, owake waba ngumsekeli kamphathi ntambo wezemali eZimbabwe umnumzana Terence Mukupe ugwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka emithathu kucala lakhe lokugcila uhulumende ethengisa amafutha awe-diesel engabhadali imithelo yejuthi. Umukupe ube ephiwe iminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha kodwa idale limkhiphele inyanga eziyisithupha. Umthethondaba wanquma ukuba ahlawule inkulungwane ezilitshumi lambili zamadola emelika $12,000 ukuze abisele $12,000 ukuze abisele enye imali ayigcila uhulumende. Icala leli walidala ngomnyaka ka-2017 lapho inkampani yemithelo welizwe eyezimbra yabamba imota zakhe emngceleni owechirundu border post zisithi zithwele amafutha awe-diesel kodwa kwatholakala kungamanzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Elemelika lithi umhlangano wenhlanganiso elawula ngokuthengiswa kwamatshe aligugu eKimberley Process awuqutshwanga owaqutshwa edolobheni le-Victoria Falls mhlazi ku-6 kusiya ku-10 awuzange uphume lezibopho eziqondileyo. Elemelika lithi alithabanga ngokungachazi indlela ezaphathwa ngayo amadayimani avela kwele-Russia kulandela ukuhlaselwa kwelizwe le-Ukraine ngele-Russia. Lona ele-Russia lamanye amazwe atshela umhlangano owenzelwe Victoria Falls ukuthi kungakhulunywa ngamadayimani akwele-Russia lanxa isisekelo sombuso we-Kimberley Process sikubeka sobala ukuthi kumele kukhulunywe ngamadayimani amazwe asempini ukuthi asetshenziswe njani. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uzaphathisa ukungcwaba abantu abangamachumi amabili lambili 22 abafe engozini yokungqikilana kwemota yohlobo lweToyota Quantum leDAF emgwaqweni osuka eBaitbridge usiya koBulawayo ngolwesibili. Iphephandaba lobulembu eleNewZimbabwe.com lilodaba olokuthi umsekeli webandla le-CCC unkosazana Plemo Blessing Ali wabulawa nguPius Jamba Mukandi. Umkandi lo ukhangelelwe ukugwetshwa ngeviki ezayo mhlazi ku-27. Umkandi uyalandula icala lokubulala kodwa unina wapha ubufakazi enkantolo obokuthi nguye waphosela isidumbu sika-Ali emthonjeni womuzi wakhe. Yena umkandi ubikwa isithi wabanjwa ngamandla ukuthi avume icala ukwenzela ukuvikela ezombusazwe. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 yonke nje labalaleli bonke nje kanti kambe umthetho uzabe khona na eZimbabwe? Ngisho lokhu ngoba i-High Court ikhulumile ukuthi lo sengezwe Thabanga akame ngalento yokurecola ngoba abantu abavotela ama MPs nama councillor yithi ama citizens. Kodwa ke nango uJacob Mdinda uyala abantu baloke besaphikisana ukuthi lento yonke ya Jacob Mdinda hiyo pelinto uMnangagwa amfakela laphana senza umsebenzi wakhe akukho sengezo Thabanga uJacob Mdinda nguye why eyala kathi mabenze izinto bathi hayi gijimelane ekhoti na ikhoti ikhiphe isinqumo Mdinda uyala ukusilandela leso simo. Mdinda nguwe oyi enemy enkulu yama citizens seZimbabwe. Sizophephela kuphi bantu? Siyahlupheka.
Studio 7 injani basakazi njani basakazi, injani basakazi abasinikeza indaba ezinhle, indaba ezimnandi sibingelele. Bengifuna ukuphendula lo baba lowo akade kukhuluma odaba e-CCC yibo abathumbanayo. Kambe ubaba lowo sibili uma ikhuluma inkulumo enje uyazizwa ukuthi ukhulumane kumbe ukhuluma into e-right kumbe yena uzibone e-right nxa ukuthi usupport izanu. Kambe abantu sho udubo olungaka kabaluboni mhlawumbe kabona ukuthi abantu inhliziyo zibuhlungu ngenxa yohlupho abantu abakilo. Akakho umuntu ojabulileyo lapha eZimbabwe, la ambona ukuthi ukhona umuntu ojabulileyo eZimbabwe okwanileyo kahle sibile engqondweni ngenxa yokuthi siyithole izanu lokhibusa lanamhlanje lokhibusa. Hayi, ubuhlungu kakhulu. Studio 7 hayi, ngiyabonga.
Sanibonani ku-Studio 7, ngiyabingelela. Okhulumayo ngolimukani Sibanda wasesiganda kona iyeni kwamagwayi. Nabe yinto esicelo bantu bakithi, especially thina esingaphandle kwelizwe, athi kungani waye singake siphakame bakithi sihambe ekhaya siye kulwa nabo labantu bezane siyeyituyituya thathe laba sekhaya situyituye bazofa bazosala bazosala lebhi ilizwe lingalunga singakhulumi singaphandle esihlokozi kathixo sike siphakameni sambeni ekhaya sonke sonke bazosivulala besiqedekile sisonke sikhathele ngezane lebakhathele siyahluphiwa kungenxa yezane.
Studio 7 ninjani? Hayi, siyaphi khomsizo lo Nicholas Moore. Kunesidaba esinye esiye safona lapha sithi sona abantu be-CCC babulala nabodwa. Okay, hayi, siyavuma. Kodwa ke umbuzo uthi wona kuza kanjani i-government ivumela ukuthi omunye umuntu abulale omunye umuntu? Why i-government ivuma ukuthi bona labo bantu be-CCC ababulala nabodwa, why i-government ivuma ukuthi babulalane kuyiwe phethe ilizwe? Angithi sisho kanjalo lesidakwa. Umbuzo lakho-ke, why i-government ingabophi-ke umuntu obulala omunye umuntu? Bona labo be-CCC ababulalana bodwa, why kungaboshwa-ke bona lo obulala omunye?
Studio 7, ngicela i-audio yami leli idlale basakazi, liyidlale njengama-audio wonke. uyabona lento okhunywa lombathi ngumsaka lo umsangano hodwa lo okhuluma hayi ke fanele sothuba ibabo laba kuthiwa yifazi laba barepha abantu ukuthi bebavotele ngenkani labo DA labo ANC uyatsho ukuthi iDA labo ANC labantu bantu babe lamatafula labo EFF why yena bengayizanu or iTriple C bengandlala amatafula hayi ukuthi kula labo kuthiwa yifazi amasedi la hambe foste abantu ukuthi abavotele babheka manje babulala abantu ngenxa yempolitiki but batholani bona ma abantu laba sebefike bacanti baphela ngobumtsho la mna ngagolo wesikhava ngobubi ngade umgwado wetshewa kanti kwafela esihlahleni uyogcina enhlabathi nenyoni yandize ndize ndize kodwa usazogcina phakathi abaphapha abantu bezanu beqeda abantu betrikisi uyogcina enkosokulu bazofa nabo
alisuti kathi linjani ngegazi labantu alisuti ngegazi labantu alisuti nina lizoyangaphi liqeda abantu kangaka igazi la upho kudla igazi ongalazi ngokulandela ukuthi wena udla imali estates kumbe ngiyani alisuti na abantu bezimbabwe liqeda abantu maseyo yini liqeda abantu ikupholi nyathi engalibophi
abantu abaningi bangadideka uma ngithi mina izanu PF has got the license to kill kunini bebulala abantu since from 1982 up to now lokhu bebulala abantu but not even one day lo yedwa nje umuntu wezanu PF okwathiwa ubanjiwe wamisa umthethwa ndaba wathiwa ubulela abantu but akhona amakhoto ICC whatever khona le mazweni kodwa babhekile abantu bayabulawa that's why ngisithi ba license to kill the people because nxa bebulala abantu abathonisiswa so uma sithini sezenjani sithathe kuphi ngale izanu PF le
yes ibingelele ku studio 7 sibingelele ku studio 7 yes siyabizwa abantu be triple C bakhala nge MRP MRP ayikahluphande le triple C triple C kayehluphana lezanu PF eyiyo Europe ukhetho behlukana nje le MRP MRP lenhlelo zayo yodwa izenzelo kwayo labo kabazenzelo kwawo 23 years lokho lirobha abantu silifuna ukukhipha izanu PF embusweni lirobha abantu lidlala ngabantu abantu be triple C kade silibhise ligxekana le MRP hey MRP lokho MRP MRP lenhlelo zayo yezokwayo vela silandaba lani lini inhambani lekhuluma nochamisa ukuthi yeyile kukhitshwa izanu PF vele libandla abane lingela ama structures loba ngubani afike ngena kuphilethi seyise yiloku ochaba ngosekingene walivoxa voxa selizimvava kaliqedakali nabantu be triple C lina passpetani kokwenda ihlukana namanye amaphathi into elitshayelela phansi ukuhamba likhangela amanye amaphathi lihlukana lihle ukugceka izanu PF elitshontshela ukhetho iyesi lezi yabalimvava selihlukene phakathi abantu bahamba bedojwa upromise imkhwanazi kade behlale egoli babuya bazodojwa sithiwa bangamaspokesperson uchaba ngathi wathi sesikhulumele se-triple C ivele yalila structure lelibandla le-triple C aso bandla lingakhiphi izanu PF embusweni leli aso bandla kumele abantu belithembe siyabona
linjani studio 7 linjani studio 7 mina nyamangalaa kwi-studio 7 maswangulo umuntu othiwa ngupugeni uthi isikhulumele sasesecretary general lisekalirata usecretary general kulesikhulumele esani upresident owangubani abathengwa izanu laba beqeda lapha behluphekisa abantu ezimbabwe abantu bavotelwe ngabantu babatshipa ephalamende bathi bayathaba bathokoza ngani kuyina kubathokozisa ukuthi laba abantu abakhe ephalamende bafisa kube njani ezimbabwe azama ukusihlonipha ngaphugeni lo chabo isihloniphe nini laba abacatshileyo siyabazi ukuthi kukhona abanye abantu kuthukise bafuna ukuthi abanye abantu bahlala bedubele lahlezi kuhle lidla kwenkwento okufuna ngoba imali liphiwa izanu nondlangamandla wa-15
Mdingelele emsakazweni basakazi bethu abahle lundoda lo uChabangu lo la lubhururwakhe lo umkhulumelayo lo angazi njengalo isikhulumelo sikaChabangu lo umahambe edilize izinto kumbe uthi uyabukwa ngimze izolekhuluma lapha ekhanya ehlanyiswa isinqumo lesi sikamdenda lo uyitongaleli la elokhu elirekhola abantu be-CCC ukhalipha mpugeni lo engabona ungani uyabukwa vele kabukwa ngitsho ngento le yenzayo kabukwa ngitsho ngaze zihlanyise ethini come to amavoti basala befanana lomonzora nje akula nto abazayithola ngaze behlanya athi nasethuswa umnyama wabo lo akula ncedo lokho into ababekwenzayo njengophugeni lo bantu benkosi ngabe liyakwazi lapho abahlala khona lo bhururwakhe nalo usengezochabango
salibonani studio 7 labalaleli ye ngunhlanhla lo sevelile umfana wasenkayi yes uzwile umlayelo lapha ama-South Africa athi thina sigezi siyanuka amakhwapha kodwa basihlolela shemu phezulu kwamazwe wonke la lapha eSouth Africa kulamanyasa lamandawo lamachangane kuthi bekhetha thina abaZimbabwe ukuthi asigezi ngoba bala lathi amaZimbabwe asicela besihloniphe kancane abantu beSouth Africa asicela besihloniphe bakithi sabasweli bangathini nje sakonke bafuna konke bazobekhathele bafuna ukukhathalela phezulu kwethu hayi besihloniphe kakhulu bakithi siyageza kula muntu ongageziyo lapho omunye abengagezi maybe kakuyisimo yabengazenzi ama-perfumes lawo wonke ama-rolons yafaka phezu kwamanyasa lakhona lamandawo amachangane aze bayasikwatisa kabi shem bayasikwatisa okuzwayo siyabalalela lapha siyezwa into abazikhulumayo bakithi
siyabonga yizo ke incwadi elisithumele zona ama voice note ku +12024650318 okwakathesi ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika
sokulamaviki ambalwa izisebenzi zaseBangladesh lapho kulungiswa khona izigqoko zitshengisele zifuna iholo elithexaxa iziphathamandla zaleli lizwe zithethe amanyathelo alukhuni kubhubhe izisebenzi ezimbili ngemva kokuqhamuka kobudlwangudlwangu elemelika lisola ucuku olwenzelwe izisebenzi lezi nguhulumende weleBangladesh mhlazi ku-8 lwezi isikhulumeli sogatsha lwazengakhaya i-State Department umnumzana Matthew Miller wethula umbiko othi silokudana ngokubulawa ngamapholisa kukaRussell Howlada isisebenzi esileminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha njalo obemele izisebenzi kunhlanganiso ye-Somilito Garments Strikes Federation. Siphinde njalo sikhale lemuli yako Imran Hussein oleminyaka engamachumi amathathu lambili yokuzalwa obesebenza emafikidali owachiswa ngumlilo owalunyathiswa ngababetshengisela phakathi kwefikidali yeDakar. Siyaduduza imindeni yabo bobabili laba kunye lezisebenzi nje jikelele zakwele Bangladesh. Usikhulumeli Miller uphinde watshengisa ukukhathazeka ngocuku olusetshenziswa ekuncindezeleni ilungelo lezisebenzi labameli bazo. Embikweni wogatsha lwe-State Department osanda kwethulwa ngomumo weleBangladesh, lolu gatsha luthi ngaphandle kocuku olwesabekayo kweleBangladesh, kule mbiko ethi kulokuncindezelwa kwelungelo lenkokheli yezisebenzi ukuvinjwa kokuhamba-hamba abantu bekhululekile lenhlelo zokukhumisana umlotha wezisebenzi labaqatshi. Embikweni wakhe usikhulumi Miller uncome amalunga engatsha ezingekho kuhulumende esezifake imbono yokuthi iholo likhwezwe. Uhulumende welemelika kutsho uMiller ukhuthaza ukuqutshwa kwenkulumo zokuvumelana iholo elilingeneyo ukuze izisebenzi zibe lempilo engcono ngesikhathi sobunzima. Kule komiti yokuxoxisana ngeholo kweleBangladesh elabameli bakahulumende izisebenzi lomqatshi emele ukuhlaziya izikhalazo zezisebenzi lokulondoloza ilungelo lezisebenzi. Uhulumende kumele avikele izisebenzi ukuze zenelise ukukhululeka ukuhlangana labanye lokuxoxa ngokukhwezwa kweholo kungela kwesaba lokwethuselwa, kutsho usikhulumeli Miller. Ngemisebenzi yethu kweleBangladesh sizimisele ukuthuthukisa ilungelo loluntu. Ukutshengisela kwezisebenzi locuku olusetshenziswe nguhulumende kweleBangladesh kwenzakala phambilini kokhetho olukhangelelwe ukwenziwa ngozibandlela ozayo. Ekhuluma ngokhetho umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwe-State Department umnumzana Vedant Patel ugcizelele okuthiwo nguhulumende welemelika ukuze izifiso zikaZulu weleBangladesh ukhetho olukhululekiweyo luqhutshwe ngokuthula. Siyaqhubekela phambili sikhulumisana lohulumende, abamabandla aphikisayo, inhlanganiso ezizimeleyo lezinye inhlangothi zomphakathi ukubakhuthaza ukusebenzelana okungaphathisa uZulu wonke weleBangladesh.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Lusifike lusichiya ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake ehlukani ngesikhangela ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ilizwe lisele lihlengezela kulandela ukuxotshwa umsebenzi okwenziwe amanye njalo amakhansila emadolobheni amanengi. Kodwa amanye amakhansila axotshwa umsebenzi aseqalile ukukhankasa phambilini kokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo mhla ziku-9. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olifisela impela sonto elokuthula igama nguChris Gande ngisithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuya ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo, silazo njalo ntambama ngo 7:30 igama nguChris Gande.